go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mpandula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lento nje manje seyenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu. Ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawubaba lapha azameni ukuthi uma ngabe uhlala nabantwana ubakhiphe sithathe umama sibasemakhaya. Ngoba noma singathi siyabakhulela ukucabana lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulala abantwana abangenacala.
Bathithibele abokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo izimota zabo lezindlu zachiswa. Abanye bachaywa kabuhlungu ngabacathangelwa ukuthi izalane zakwele South Africa ezifuna baphume elizweni labo baphelele.
Thina soke sithimisebenzi yethu sihambe siyamatsha akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangakuphi ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu bafaka kuma-sanctions list balutshwana nje. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela.
Abantu basola uhulumende ngokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla, kodwa ibandla le-MDC lona lisalelwa imvumo. Amaphilisi okuhlela lokwelamisa imuli abikwa esilela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bathithibele abokuza kwele South Africa kulandela ukuqhamuka kokuhlaselwa kwabo lamabhizimusi abo kwele South Africa okubikwa kufe abanye abathathu kusenziwa ngabacathengelwa ukuthi izalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele kulelo lizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngwaba emota lezitolo ezithisiweyo, amafastela ezitolo alucaca endawana yonke, iminyango yezitolo lamawindi okukwantulwe kwachiywa kuvulekile, lamachumichumi ezitolo ezisele zichaya omoya. Lesi yisimo sezamabhizimusi edlula ikhulu awezizalwane zakwamanye amazwe esitaladeni uJulius elokishini leMalvern eMpumalanga yeGoli. Lumonakalo udalwe ngabacatshangelwa ukuthi izizalwane zakwele South Africa. Lokhu kuhlasela kusukele kulezi zitolo kathi sekumemetheke kwaya kwezinye indawo. Omunye odabuka eNigeria lwebhizimusi lokuthengisa insimbi zokulungisa imota ubekhala ezimathonsi ngemva kokuba bevule ngodli babutha konke kwangasali ngitsho lensinjana.
I was called by 10 o'clock that people have been broken into my shop.
Ngibuswe ngo-10 ngomunye engitshela ukuthi abantu sebezenzela santando ebhizinisini lami. Ngihle ngithi ngiyakhona ngathola bevimbile. Ngabukela ngekhatshana sebaningi okwamagama. Betshisa imota lokubutha impahla ezitolo. Angikaze ngibone okunjeya selokhu ngazalwayo.
Namhlanje emadabuka kusa lokhu kuhlasela kumemetheke kwayangena emalokishini abalisa eTafel. Then iPrimrose Jimston lelokishini lethembisa ngezikhathi zemina abakwele South Africa laba bazame ukuhlasela abakwamanye amazwe eHillbrow ehlala beZimbabwe abaningi, kodwa bathola imbila zithutha bachaywa amatshe baze babaleka. Lokhu sekuthiya beZimbabwe abaningi sebedlela evalweni iningi lizivalele ezindlini. Kodwa ke njengoba kwezinye indawo betshisa lezindlu ezilabantu phakathi, lokuzivalela lakho lokho bathi sekuyingozi enkulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kudala besitsho kuhulumende ukuthi ahlolisise amahungahunga ukuthi mhlaka 1 Mpandula abokuza bazahlaselwa, kodwa yena wakuchaya indiva.
lento nje mase yenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawubaba lapha zamene ukuthi mangabe uhlala nabantwana ubakhiphe sithatha omama sibasemakhaya ngoba noma singathi siyabakhulela ukucabana lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulala abantwana bangenacala ngoba laba bantu bakhombisa ukuthi lento edevele bayihlosela ukuthi bazayenza bazayenza
umgcini ihlalo lenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana futhi uMoses Banda ukuthi lokhu kudlasela kumemetheka ngesiqube esikhulu kakhulu okokuthi sekufanele iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe enze okuzavikela impilo yakhe.
Siyaxwayisa ukuthi abantu baqaphe kakhulu konke lapha bayakhona mhlawumbe bazihlalele emakhaya bangaphumi bazithwele mhlawumbe besiya ema-police station lapho abangama bezibona ngathi abaphephanga kanti futhi bangahlali umuntu eyedwa kumbe besemahlekane namancane kodwa bahlale babe baningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe abantu mabezobahlasela nabo bakwazi ukuthi bazivikele kanti futhi njalo kungabilula nje ukuthi bagcine behlaselwe.
Inkokheli zamapolice asebelweni seGauteng sezisole kakhulu ukuhlasela lokho. Isikhulume samapolice uCaptain Mavele Masondo uthi sekubojwe inqwaba yabantu endaweni esijeneyo esesiqhamuke udlakela lolo.
We cannot confirm to say it's related to attack on foreign nationals because
asineke sitho ukuthi lokhu kuhlasela kumbe udlakela lubhekiswe kwaba kwamanye amazwe. Isibonelo yikuthi izitolo ezigcekeziweyo zigoqela iPep Store leShoprite.
We've got a Shoprite that was also damaged.
Ngesonto njalo endaweni yase-Ashburton KwaZulu-Natal abachayeli bamaroli bakwele South Africa batshisa amaroli amabili abechayelwa ngapha kwamanye amazwe bebetheza umlando wokubathathela umsebenzi. Kusenjalo amapholisa phakathi kokuhlolisisa imva yabantu abathathu abajele endlini okuyinto okucatshangelwa ukuthi ibangele ukuhlasela lokho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict. Lokhu sikudaba lunye isizalwane sakwele South Africa unkosikazi Nombulelo Dlamini uthi kumele abantu bokuza babuyele abadabuka khona ngoba benza okungalunganga kulelo lizwe. Nanku akwethule ngesikhathi kuhlaselwa abantu bokuza.
Afghanistan, makuthoma kwarakora bawahamba. Meaning Zimbabwe, Malawi, Maputo, wherever, Nigeria, wherever, Somalia, wherever. Awahamba sasele. Inye upethi na siyazi.
Eh?
Inye upa siyazi tini.
Hayi kurumele kwa yawo.
Iwunga, asiyazi tini. Icocaine, asiyazi.
I-hijacking,
asiyazi tini. Mention them, because you can count. Wonke umuntu elizweni lakhe. Yes, ngani ngoba ilizwe lakhe qala aqale njengalo thina sifuna ukuzilungisela la kusemzansi lento esiyenzayo asiqali uNelson naye ubaba wayekwenza lokho sikwenzayo sikuthola kudeni count abantu ungene ku-Oliver Tambo uqhubeke uyele ukuze balwe waqala kanje siyabakhuza asiyifuni inyawo bayayidayisa asifuni ukidnesha. Ingane zethu ziyadlwengulwa, ziyaqedwa. Amaphoyisa ethu mawabiza, badla nabo.
Lo ke ngunkosikazi Nombulelo Dlamini, isizalwane sakwele South Africa, ubekhuluma eseJohannesburg.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kulabanye abasola uhulumende phezulu kokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezitsheso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla ngamazwe angentshonalanga agoqela eMelika, iBritane, European Union lamanye. Kodwa ngenyanga edluleyo amapholisa avimbe inhlelo zebandla eliphikisayo leMDC ukuthi batshengisele bekhonona ngesimo somnotho welizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZANU-PF bathi bazatshengisela ngolwesine besekela inyathelo elithethwe ngabenhlanganiso yeSADC eyokusekela iZimbabwe emkhankasweni wokukhutshwa kwezithezo zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Lokhu sokudale ukuthi uzulu asole uhulumende ngoba yahlale MDC ukuthi batshengisele kumaviki amabili edlileyo. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Thabani Maligwa uthi lokhu uveza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenzisa umthetho ngendlela elobandlululo.
Kuyinto edanisayo kakhulu nxa sikhangela ukuthi emavikini aphelileyo enyangeni ephelileyo ibandla eliphikisayo nabantu nje izizalwane zeZimbabwe zibe zifaniswa ukutshengisela kakhulu nxa zikhangelelana nobunzima ezihlangana nabo elizweni.
UMnumzana Kholwane Duma osakhulayo eHarare uthe akaboni isizathu sokutshiya umsebenzi wakhe wokuthengisa inkambo esiyatshengisela phezu kwezijeziso zenotho, zona athi akusizwe eziletha ihlupho ezibhekane leZimbabwe.
Thina soke sithimisebenzi yethu sihambe sinamatsha, akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vele. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela, sehlulekile ukufaka ama-policies angasincedisa njengelizwe ukuthi siphumelele.
Kunjalo nje umeya wedolobho lesiTungiza uMnumzana Lavmo Mayikho owebandla le-MDC namhlanje utshaywe ngabacadengelwa ukuthi yintsha yeZANU-PF ngemva kokuba ebhala leyo mabhaleni omkhulu wekhansili uTown Clerk uMnumzana George Makunde incwadi yokuthi ame ukuya emsebenzini kuhlolisiswa kungabuyi kwake emhlanganweni yekhansili emele yenziwe khona. Intsha le ibiwa ibisekela uMakunde. Kodwa ingcethi yezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi kulusiza ukuthi amalunga ebandla liphikisayo aqhubekela phambili ehlukunyezwa kungenanyathelo elicacayo elithathwa nguhulumende.
Ukutshaywa kukameya yinto engalunganga njalo yinto edanisayo ukuthi lapha eZimbabwe into enje ilokhu isenzakala. Kungasenani nje ukuthi uhulumende ubhizi etatazela esala ukuthi akula buhlukumezwa njalo ukutshaywa kwabantu. Isinqumo sabo sesitshengisa nje ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi alandele amakhansili wonke akhokhelwa ibandla eliphikisayo le-MDC kusiba nenkinga kulowo makhansela ukuze kube nokukhitshwa kumbe ukususpendwa kwamakhansela lokuelethwa kwamakhomishini njengalokhu esakubona sokufuna ukwenzakala kwa koBulawayo.
Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sakoBulawayo kunyanga ezedluleyo. Abanye bathi iziphathamandla zikahulumende ziqhubela phambili zinganaki amandla amakhansili kakhulu lapho engamakhansili awebandla le-MDC. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Lokhu sikudaba olufanayo. Unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu uthi ukutshengisela ukuqoqwa libandla lakhe ngumhlangano hatshi ukutshengisela. Uthi bona baphiwe imvumo yokwenza uhlelo lolu ngoba bengeladlakela njengebandla le-MDC eselinge lihlala lincithiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umpofu uxoxe le-Studio 7 wasitshela ukuthi amalungiselelo okufola lokhu abakuqoqayo asekusibanga saphezulu.
Uzaba lo mhlangano omkhulu kakhulu ngolwesine e-stadium. Ubaba uzaba isikhulumi esikhulu esiqakathekileyo ngupresidenti wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa, onguye uzakhuluma kakhulu mayelana lezinqumo ezathathwa yi-SADC kusummit edluleyo, imhlangano wabakhokheli bamazwe aku-region. Bekhuluma njalo bexwayisisa kakhulu ngobubi bama-sanctions afakelwa iZimbabwe aselethe ukuhlupheka phakathi kwabantu bakithi, aselethe konke ukudubeka esikubona kathesi kwezomkhonomi njalo lezenhlalakahle. So akusiyo ukuthi abantu bazangena i-street bed match, hathi yaba ngumhlangano omkhulu ozaba ngomuntu wonke. Ithi national event izaba ngumhlangano wesizwe oqondane lokuthi batshengisele ukuxhasa isinqumo esenziwa eDar es Salaam kuviki ephelileyo.
Ye, siyabona ukubana wona amazwe awentshonalanga athi ukuze izijeziso zenotho zisuswe kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu. Lithini lina ngalokho?
Sithi sina yiyo into enziwa nguhulumende. Yazi ukuthi baba Gande ubaba ku-new dispensation kunyawo olutsha lwesihamba ngalo waqakathisa kakhulu ukumanyana nokusebenza ndawonye. Wabiza amalunga wonke amabandla athiyeneyo ukuthi kwababuye bazovalelana endlini bakhulume ngodubo lweZimbabwe. Amanye amabandla abuya amalengathize kodwa ibandla eyile likhulu lala ukuthi libuye lifuna ukuthi khona lingahlanganiselwa amanye amabandla amancane. Kodwa i-politics njengoba sithi umbangazwe awuna ukuthi kulo muntu omncane kulo muntu omkhulu siyalingana sonke. Abantu yibo bazasitshengisela ukuthi onguye omkhulu onqobileyo ngubani. Lonke sakubona kwaba le mhlangano kwaba le election kwavunyelwana ukuthi khona sinqobile njengoba vele sihlala sinqobo. Kodwa sathi kunjalo kababuye abafowethu sihlaleni phansi sikhulumeni sikhulumisaneni but laba nyabe opposition e-MDCA bathi kabafuna ukukhuluma lathi bathi njalo kabafuna ukuthi bahlangane lamabandla amancane bafuna kona ukuthi khona banje ngendlela ethiyeneyo okwedlulela ababantu.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu unobhala ubona ngenhlelo zebandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele South Africa lokulwisana kwabokuza izizalane zalelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende eBritane umnumzana Boris Johnson wethusela ukuxotsha ebandleni eleConservative Party abazazama ukuvimba ukuphuma kwelizwe lakhe kumanyano weEuropean Union ngenyanga ezayo. Izulu elilethwa isavunguzane sika Hurricane Dorian selifike ezihlengeni zeBahamas namhlanje, ngakho ke selichaye lidala umonakalo omubi lilubhekise edolobheni leMelika eleFlorida. Indlela ezisetshenziswa ekuhleleni lokwalamisa imuli ezinjengamaphilisi zibikwa zisilela eZimbabwe. Evinkilini elithengiswa imithi eleSupermed sebethengisa ngamadola alitshumi lambili i-$12 ibhokisi elilodwa, bethi labo lapho abawathatha khona intengo ikhuphukile. UMathabile Masuku usethulela lolu daba ekwaBulawayo.
UZulu uveze ukukhathazeka ngoba amaphilisi kuyiwo asebenza kakhulu lapho edinga ukuhlela lokwelamisa kuhle imuli. Unkosikazi Nolin Zulu osebenza lapho okuthengiswa khona amaphilisi la uthi balohlupho lokusilela ngoba kutholakala ngaphandle kwelizwe.
Sinanzelela ukuthi silodubo lokuswelakala kwama-family planning tablets, ama-birth control labo-secure. Kudube silalo ukuthi sikuthola ngaphandle kwelizwe. Sibhekane lobunzima bwe-economy lapha elizweni lethu laseZimbabwe. Lokhu silokuhlukuluzwa nguhulumende okhona lo osiphetheyo. Abantu bathole nzima phandle lapha. Thina ama-pharmacies kasilawo, iqiniso elikhona ukuthi ama-family planning tablets asilawo. Abanye ababesebenzisa these type family planning methods bezame ukuthi beswitche to amanye ahlukeneyo ezifo depo-provera nokunye okuthiyeneyo nje.
Unkosikazi Buhle Dube ongumzali uthi leso kuyindlela yokuncindezela omama ngoba bengeke benelise intengo yakhona.
Okukhona ukuthi ama control pills lawa nje avele angcono kubomama abaningi. Amanye ama methods lawa akhona abanye omama vele abawazwisisa.
but ama control pills yiyo akade lula vele ukuthi abe seduzane lo noma nguphi mama noma uvela ngathi noma uhleli ngathi so ngoba thathe into ngekhona enxa yesephezulu sokuyikuvalela phandle vele mama ukuthi vele i family planning ukuthi vele hayi sayikwanisa ukuyenza ngoba umama uyabe funa imali angayithola yiyo ukuthi adingele umntwana impupho kumbise ebha kumbe okokudla ukuthi ngikhona ezaqamula khona phana edinga amaphilisi ambona ukuthi yinto ezakwaniseka yona le.
Umnumzana Lindani Sibanda uthi lokhu kuzaba nzima kubo mama ngoba obaba abaningi bejwayele ukubalekela izithandwa zabo lapho sebezithwele okuzakwenza inani labantwana abangahlelwa ngaliqonge.
Ukusilela kwamaphilisi e-family planning kuza affecta kakhulu omama esikhathini esiningi ngoba obaba esikhathini esiningi abayakhangela ayisibo abakubona kumlando wabo endabeni ze-family planning. Njalo sinanzelela ukuthi kulabo baba abaningi abayala izisu kakhulu esikhathini esiningi nxa kungela mshado. So lokho kuza affecta ilizwe kakhulu endabeni yokuthi kuzabela abantwana abangaplanelwanga. Kuzayenza ukuthi endaweni yezikolo, endaweni yemithi, endaweni yezibhedlela, izinto ekumele zilethwe nguhulumende ebantwini njengoba vele zisilela lobunzima kakhulu endaweni zeneza kakhulu le population growth ukuthi i-population yethu izaqhubeka ikhula.
Unkosikazi Sizwile Nxuma lo yisakhamuzi uthi lokhu kunzima ngoba akukho okunye akusebenzisayo ngaphandle kwawo amaphilisi.
Bakithi umumo wokushoda kwama-family planning tablet lokhu shoya kusithwalisa nzima sho. Alikeni lithi sitshele khathesi umumo weZimbabwe sithwele nzima sinje. Abantwana sithwele nzima ukuthi baye ezikolweni, sithwele nzima khathesi izikolo ziyavula. Right, ngitshela nini khathesi nizazithwala konde kusiye ngizithwale. Ishuwa alikeni lingitsheleni ukuthi nizoba nizabathini abantwana lawa ngoba nizavikela ngani? Akula nto engavikela ngayo ngoba mina nginje konke kuyangiyala but mvunywa yiwama-family planning tablet ayi mina ngisakwazi.
Iningi labomama liveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kanye lokuqonga kwentengo yamaphilisi okuhlela izimuli bethi lokho kuzadala ukuthi kube labantwana abaningi abangahlelwanga. Bathi lokhu kuyingozi njalo kumpilakahle yabo ngoba le ibiyindlela elula ukusebenzisa ingabavuseli imikhuhlane eminingi enjenge-BP njengezinye izindlela zokuhlela imuli ezikwenzayo. Imele iStudio 7 ngikobulawayo ngiubathabile Masuku.
Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi isibhalele uhulumende imazisa ngenyathelo labo lokukhalala umsebenzi kusukela kusasa ngoba uhulumende edonsa inyawo ekulungisiseni izikhalazo zabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhokheli wenhlanganiso le eZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Peter Magombeyi uthi kusukela kusasa ekuseni odokotela bezibhedlela zempilo Central Hospital, iUnited Bulawayo Hospital, iParamenyathwa leChitungwiza Central Hospital bazakhalala umsebenzi ngoba iholo labo alisabenelisi ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uveza imibono yakhe ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela ethi uhulumende kaphathe izisebenzi zakhe ngokufanayo.
Akumangalisi vele ukuthi ubone amadokotela ezadoyitoya esithi afuna imali ngokuba wonke umuntu uyayifuna imali kakho umuntu ofuna ukusebenzela mahhala. Kungakhulunywa ngomlomo ukuthiwe ngabe bayasebenza kuphela kodwa ungakhangela kazikho izinto zokusebenza kanti-ke imali abayizuza incane kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kaqakathekise ukutholisa kwabantu impilo labodokotela bahole imali ebenelayo.
Ukukhalala umsebenzi wabodokotela kungazuza bayingozi kakhulu empilweni zabantu. Sikhangelele ukuthi vele nje sikhome ezibhedlela kunje imithi ayeneli. Siyakhumbula nyakenye futhi impilo eziningi zalahleka ngo-April amadokotela asekhalela umsebenzi. Uhulumende lo kumele athathe impilo zabantu eziserious. Angeke selokhu esekele odokotela beyikhalala umsebenzi kusitsho ukuthi abantu bazakufa ezibhedlela.
Umnumzana Patrick Ndlovu uthi ukukhalala kwabodokotela kuveza ukwehluleka kukahulumende njalo galathando labantu.
Uyisibonelo se-problem wenkinga enkulu esilayo elizweni ukuthi uhulumende wethu ngiva ukuthembisa abantu wonke izulu lomhlaba akulanto even eyodwa esifezekile esikubona kuphela ukuthi bagade amaframachini besiyakhona le mazweni akulanto ababuyalayo.
Unkosikazi Dorin Nare uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuzafaka impilo zabantu engozini.
Angiboni ngazowastrike kule change khona, otherwise impilo zabantu zizasengozini.
Umnumzana Ndodana Moyo uthi ilizwe liyafa kodwa ubukhokheli belizwe udlalisa imali bethenga izindlu lezimota kodwa abantu bengelamithi ezibhedlela labodokotela bengaholi.
Abantu bazakufa ezibhedlela. Okusizwisa ke ubuhlungu yikuthi ubukhokheli sibubona buphuma mihla yonke ngamafremachina adurayo bephuma elizweni, ilizwe lona lisifa lilimala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ulusizi ngokukhalala kwabodokotela umsebenzi.
Kulusizi ukubana odokotela kubafaka phansi amathuluzi ngokubana abakutholayo kungebenelisi njengama-professionals.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba ekhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga okuthenga imali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, kakalathi Themba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu loba nje ezulelwa ngamangabuzane. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Highlanders liqhubekela phambili liqhuba nzima kusigaba seKasilaka Premier Soccer League njengoba ngensonto lehleleke unqoba iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu eleMushawane Stars emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBapa Fields. Lo mdlalo uphele zingujikelo bhanqa loba nje iqembu leBoso belikhulela eleMushawane njalo kulezibukeli bezihlezi endaweni yeSoweto kanye lasempankweni ezibonakale sezibhabhayisa okungabe bekuyindlela yokuvalelisa abaqeqeshi baleli qembu bona ukuphuma imbiko othi baphiwe imidlalo emithathu ukuba bathole imiklomelo eyisithupha ukuze batshengise ukuba bayenelisa yini ukukhokhela leli qembu. Yimpumela yalo mdlalo wangensonto kanye lwangolwesine olwedluleyo lapho iqembu le-Highlanders elinqotshwe khona nge-2-1 ngele-Triangle yisho ukuba abaqeqeshi laba kabanyeke bathole imiklomelo eyisithupha loba bengaze betshaye iqembu le-Wange emdlalweni walo olandelayo. Kodwa umqeqeshi we-Highlanders uMpofu utshele intatheli zindaba ukuba yena akakwazi ukuba uphiwe imidlalo emithathu ukuba akhombise ukuba uyenelisa ukuqhubekela phambili njengomqeqeshi weBoso.
Sakuhlala phansi labadala sibonisana ukuthi kambe madoda njengoba kungane kuba zihambe kuhle sisiya phambili azikhangeleni amagemu namagemu ukuthi amagemu la amathathu lawa abuyayo singathola yena ngusiphi nxa kuvumeka. Singaqeda lapho sizahlala phansi futhi sikhangele amanye anjani abuyayo. Kwakuyinto esasihlezi phansi sisidla futhi sidiscusa nje nabadala. Sidlale kuhle kakhulu but nxa ibhora lingasangenanga ukudlala kuhle kwesi sikhathi nxa kutshela abantu asozinto kuzuthi.
Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni ye-13 engananeni yemiklomelo lile miklomelo ngama-24 ngemva kokuba lidlale imidlalo engama-21. Phezu kwenkalane uhlezi iqembu lezepisi Kariba lona elinqobele yada nge-1 kanya namhla emini njalo ile miklomelo ngama-30 lathoba munye. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele ese-Platinum nge-2-1 ngomgqibelo njalo ile miklomelo ngama-30 lathoba 42. Iqembu le-Cape United lihlezi endaweni yesithathu lalo lile miklomelo ngama-30 lathoba 42 kodwa lisendaweni yesithathu ngoba ele-Chicken Inn lihlohle kaningi. Iqembu le-FC Platinum lehlela ahlala endaweni yesine engalaneni lile miklomelo ngama-30 lesithupha. Emsileni wengalane kule qembu le-Yada lile miklomelo le-17 kuthi phezu kwalo kule qembu le-Bulawayo Chiefs kanye le-Tailwind lile miklomelo ngama-20. Ikanti iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngele-Mushawane Stars lile miklomelo ngama-22. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Usiqhubela ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Bathithibela bokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo izizalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele. Abantu bayasola uhulumende phezu kokuvumela ibandla leZANU-PF ukuthi litshengisele likhonona ngezitheso zenotho wona amanye amabandla esalelwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.